emhlabeni.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ngesonto mhlaka 12 lamhlanje ke ngomgqibelo. Yimi uSithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo uMnumzana Tafumane Maseya wamavuko izolo, njalo lokhe bengakamboni. Ibandla le-ZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGutu West edalele iPhalamende, kwathi LSCCC ladobha ezinye izihlalo zamakhansili. Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yamabonus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Yebo ke, sihlangana ngolwezi ke mhlaka 12 ke lamhlanje ke ngesonto. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kuthunjwe ilunga lalo uMnumzana Tafumane Maseya wemavuko izolo, ngabacatshangelwa ukuthi iziphathamandla zogatsha lezomvukela kahulumente. Ibandla leli lithi lilokhe lingakatholi umkhondo kaMnumzana Maseya, njalo lilokhe lidingisisa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe iziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ibandla le-ZANU-PF linqobile kukhetho lokudinga ozamela iGutu West edalele iPhalamende ngemva kokuba uMnumzana John Paratsa waleli bandla ethole amavoti edlula inkulungwane ezilitshumi lambili, 12,147, esedlula omunye wakhe webandla le-CCC uMnumzana Ephraim Morutu othole edlula inkulungwane eyodwa lamakhulu amabili, 1,258. Obencintisa emele ibandla le-NCA uMnumzana Robinson Kurwa uthole amavoti edlula ikhulu kuphela, i-138. Ukhetho lwama-by-elections luqhutshwe kwezinye izigaba zelizwe ezigoqela emakhansilini eJocholo leKusile Rural District Council, lapho ibandla le-CCC elinqobe khona. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe loMnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso ehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eyezesini.
Siyinhlanganiso yezesini, sinanzelele ukuthi kulesi sikhathi sama-by-elections ama-polling stations wonke avule ngesikhathi esifaneleyo, njalo abeseduzane lalapho abantu kade bekhangela ukuthi bazavotela khona. Ngithemba ukuthi abantu mhlawumbe ngenxa yokuthi bake bananzele ukuthi ekhethweni oludlulileyo mhlawumbe kungaba lohlupho, bahle bavuka ke ngovivi besiyakhangela ukuthi indawo lapho abavotela khona zivuliwe yini. Yizesini ikuthi akuzange kube lodlakela, abantu bebezivotela ngokuthula.
Kodwa sizwile ibandla le-CCC lithi bekulodlakela eGutu kusandulela ukhetho lolo.
Eminye imibiko esitholileyo lanxa nje nakathi singekho kusenzakala ukuthi zikhona ezinye indawo lapho abantu kade belungisela ukuthi bazaba lokuthakazelela kumbe beledili labo kwezombangazwe abe-CCC, kwasokusenzakala ukuthi inkomo yabo, inyama yenkomo yasithathwa yatshiswa. Lokho ke sikuzwile kodwa ke asikubonanga. Eminye imibiko njalo esiyitholileyo ingeyokuthi kwezinye izindawo lapho kade kuvotelwa khona abantu bebencediswa ngobuningi babo, so singazi ukuthi bekuyikuthi bayehluleka kumbe njalo bekuyindlela yokuthi abanye babele sandle siphezulu kulabanye.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso yezesine esixoxelaye ekobulawayo. U Uhulumende usegcizelele ukuthi izisebenzi zakhe kanye lezinduna zizathola imali yebonus njalo kuyona le inyanga lelandelayo, njalo lenkokheli zomdabu lazo zizayamukela. Isiphathamandla senhlanganiso yezimtha uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe, ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. Yebo kambe ibonus le iqunywe kabili, ukuthi okokuqala abasebenzi bonke bazathola i-50% ingxenye yebonus yabo ngoNovemba, kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba. Lokho kube yindlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye, abanye basalele emuva. Kuthi laba abasalele emuva bayitholele imali isithethwe, yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemisebenzi ekhona. Ukwenela ivele yona imali kayeneli, owakuqala ivele yona imali eholwayo iphansi, kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibhonasi uyingezele, isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigwaliswe ngenye njalo imali. Yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini. Kuthi ke hayi singaza ke sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi, kanti ke maziphiwe lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani. Akusiko kwethu, singake siyakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphika elizweni elivele liphakathi kwenkinga nezomnotho.
Lo mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla sezimtha siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwempiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ARTUZ, yena othi kulokunye okusolisayo ngendlela abaqotshunelwa ngayo imali le lokuthi iphiwe lezinduna.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus leyo, ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi, enye ingxenye bayithole ngompalakazi. Lokhu sikubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi ukubudget, abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi, imali engiyitholileyo yileyo, iyenela yini ukuthi ngithenge. Bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS, imali ongeke uyigcine, ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi, siyazi ukuthi imali ephephukayo. Kusiyafika umpalakazi imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho. Uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima, zivele kazikhohle, zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithole imali engazincedisa ekupheleni komnyaka, uhulumende abe seziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje. Kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela, useze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi linyathelo elihle leli yini nxa lingavumelani lakho konke lokho, lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu ke kuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu iningi kule yezisebenzi. Indaba sithi iningi bayayithola imali yabo iyisigaqa, sikukhangela kukabili kwizinto lokho. Njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebhonasi ukuthi amncedise ukukhankasa, amakhosi omdaba lo msebenzi wabo abawenzayo esiwuhloniphayo esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lowo ngumnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ. Inhloko kahulumende we-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu lamhla uthe akulasizathu sokuthi abagulayo esibhedlela seShifa eGaza bengahlengwa. Uthe ibutho leHamas lenza konke okusemandleni alo ukubona ukuthi baphephile. Kodwa phakathi kwempenile eqhubekayo phakathi kwe-Israel leHamas iqhubekile njalo eduzane lesibhedlela seGaza, njalo isiphathamandla salindawo uMohammed Asi Salima uthe kuyaliwa.
Sigcina masiva
namhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxa lenduna uChief Dakamela wenkayi ngeziphathelane labasakhulayo
abantwana mhlawumbe abanye behambile esikolo abanye bangasaqedi kubangelwa ukuthi sihlangene amankazana mhlawumbe abanye baye basuke bazithwala okunye abanye nje ngokukhula ngoba abantwana bayafika esikhathini esingathi i-rebellion stage and sifika kakhulu nxa sekuwo-form 3 form 4 okubenza abanye besebenzise izidakamizwa abanye bengasakhululekanga bengasaholiseki khonokho futhi kuyadala ukuthi ezikhathini eziningi abantwana uma basakhulayo bayahlangana nokhonokho kugcine bengaqhisane enokwesithathu okunye bayabugwa mhlawumbe lokhu esingakuthi imidlala kumbe i-provide igcine isiya emabangeni esiyadinga imali engathi thina kutshekeli yikho okuba zinkinga futhi ngoba bayafika abanye bawela emagodini base abanye bayalimala engasenelisi ukuyenzela izinto for impilo yabo yonke abanye bayashiya futhi isikolo bengasaqedisi isikolo besiyadinga imali kumbe singadinga indlela yokutsheketha izulu alisani ngendlela ezokudala ukuthi abantu behlaselwe yindlala ngabasanje kuphila nje abanye besadala ngamabele izikolo abanye besadala ngezifuyo kunokuthengisa izifuyo kuthenga ukudla besadala abantwana besikolo.
Zingabe zikhona yini inhlelo ezivela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezizimele ezokuphathisa abasakhulayo ababhekane lengxaki lezo? Sibona ukuthi lawe njengenduna ulalo uhlelo olufundisa khona abasakhulayo.
Le kuzoba khona last year iprogram ye-IGH eyasikhangela abantwana ama-high school dropout iwafundisa ukupheka, iwafundisa ukwenza nje imisebenzi yezandla ukuzama ukuthi bancedise nokwenza ukuthi bezimele lapho. Zibe khona nje abanye ama-organizations nje abebuya ezoncedisa khona bezama ukufundisa imisebenzi yokuwelta kaphilanthilana kodwa ikakhulu okuba luhlupho bafundisa mhlawumbe kodwa ngale-low scale bafundisa abantwana abangamankazana bafundisa amatsha ukuthi bezenzele imisebenzi yezandla kodwa kusuka kube luhlupho kwenza kungeneni singathi thina i-market sebefundile ukubheka abantwana sebefundile ukupheka izinkwazi zakhona kanjalo kodwa kuba luhlupho phela ngoba i-market ayikho abantu emakhaya abana amadelana nawaawufuna ngabantwana abantu abana iningi yokuthenga khonokho kuyaye kuphotshiswa ngabantwana nala abalihlekanyana ababethe bayenza ama-programs yalawo ku-beta okwenza lezinye izinto bese kudala ukuthi umntwana lo uyabe edimile besingathi i-start ukuthi ayenze qalisa ukubhekethe ngama-flower eyenzeni lakho nalokho kodwa kusuka kube nzima phela ukuthi sethenge nama-flower kodwa ngabheka le nelisho ukuthi ethenge sele kumbe ethenge sezinto zakho ofuna ukumenza ukuthi aprokhe kumbe ethenge engasele elisho ukuthi eqhubeke esekuthina sokufana nokuthi kafundelanga lutho ngokujayekela ukwenza izinto njengangokuthi kuyashoda i-market abantu abane izimali zokuncadisa kumbe zokusiza kumbe zokusapota kwena laba bethe bancadisele so kutshengisa ukuthi imizamo ikhona engaba khona kodwa ayeneli kahle ukuthi ingakhava abantwana abaningi izicele okuba basakhulayo abaningi. So khonokho kuluhlupho ngoba bazabuyela futhi sebezizita izidakamizwa bazabuyela abanye izami njengokanjalo abamankazana sebezakhomba phela bezama ukuthi mhlawumbe bengathola imali yokuthi lokuthi abantwana bayasiyosekile ukuthi bayagqoka kuthiwa yizigqoko ama-sanitary wear
Leo induna uChief Dakamela wenkayi ebesixoxa laye kweziphathelane lamasiko. Okwamanje ke selichiyo kwesikhatshana ezandleni zikaNtungameli Nkomo esinika uhlelo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo kuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana ke zihlobo zenkosi ezithandileyo. Kulo hlelo lethu lwanhlanje yonke ngamasonto olokuvuselela umoya. Njengenhlala yenza, sibonge ngenhliziyo zethu isipho sokuphila. Ngobana nxa silesi sipho sokuphila kuningi esingakwenza. Okunye ukulalela lona lolu uhlelo lezinye izindaba eziphuma bona lo umsakazo we-TV7. Sibongele ke labasakazi sibakhulekela ukubana baqhubeke besenzela kuhle emsakazweni wabo. Namhlanje ilizwi lethu siyakulithola encwadini yonguloba kukaLuka isahluko seshumi lanye indima neshumi lanye njalo. Indima yeshumi nambili. Luka 11, siqale kuvesi 11, sinikukhona. Vesi 11 fundeka kanje. Ngumuphi kini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Vesi 12, uma icela iqanda ayinike ufezela na? NguJesu lo ekhuluma emphakathini wakucela labafundi bakhe. Ngamagama akatha kakhulu la ngoba wayekhuluma singathi ukhuluma lemuvi kumbe obaba kumbe abazali ngempilo abayiphila labantu babo njalo laba bantwana bephila labazali babo. Ngobana uthi kuvesi 11, nguphi na phakathi kwenu lina othi nxa engubaba indodana nxa icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Ngenye indlela laba uJesu uthi abantwana esilabo balezinswelo ethize abazidingayo eziqakathekileyo ekuphileni kwabo. Kungazake kube izicelo zenhlanzi kuphela, kathi nxa umntwana ecela ukwelulekwa ngolutho oluthize akumelanga umtshelele eceleni. Ungamtshelela eceleni ngomlomo, abanye batshelile abantu babo eceleni ngezenzo langokwenza phakathi kweguma. Abantwana abanye babuye baze bajinge bathi angilababa lapha. Ngobana ubaba katshengiseli ububaba bokuqondisa impilo yomntwana. Sengitsho le nto nje yokuhambisa abantwana esikolweni. Bakhona abazali abathatha imali okuswelakala okufunakala ukubana ilungisele abantwana ekusasa labo. Imali leyo bayichaphaze nje badlale ngayo, balibale ukuthi bazele balomlando wokukhulisa labo bantwana ngendlela eqondileyo. Abantwana batshele baze batshelisise becela imali mhlawumbe ngisho epenseli kumbe exercise book. Kuficakale umzali uthi imali kangilayo mina, eliyangisukela ungabonhlelela lithi ngiyithatha ngayo. Nxa abantwana besiza kuwe mzali, baphendule kuhle ubatshengise uthando lobuzali. Yiko kutshe uJesu lapha, ungaze wabephula imoya ngezinto abazicela eziqondileyo eziqondana labo. Awusumlando womntwana ukuthi kumele athole kuwe lokho okumele akuthole okuhambelana lempilo yakhe. Wena umlandoni wakho uqondana lawe ngqo. Asilaleleni bazali izikhalazo zabantwana nxa becela lokho abakucelayo, nxa sikwenelisa kasibenzeleni sibona ukuthi into engabaphilisa angithi ukubongela nje into engelanga kodwa nxa becela izinto ezibaphathisayo asibancediseni singabahlamukeli singabatheli ngenhlabathi singabahaqazi ngembabazane abantwana nxa becela izinto ezinhle kithi sisenelisa kasibenzeleni nxa singenelisi kasibaphenduleni ngendlela elobuntu asikhuleke Thixo siyabonga sikhulekela abazali nabantwana ubana nxa behlezi emagumeni abo kube lokuthula kuphendulwane kwenzelwane izinto ezilungileyo amen
Ngeke umfundisi Thandeko Zinti Mkandla ngohlelo vuselela umoya asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
siyabonga ntungamili ngesizwe ezabatsha
ya okwamanje sinceda abantu ngokubanika ukudla abantu abahlala ezitredini siyabanika ukudla siyabanika impahla nxa silazo ezawusizitholile zonezo siyahamba sibanikeza nxa singatholi ingubo we give them ingubo as well
kuyini okwakupha umcabango wokuthi uqalise ukuphathisa abantu
so about lapho ukuthi ngize ngichaba ngokwesithethe me I always thought ukuthi aze ngaba le mali I would want to have the orphanage or old people's home or ukuncedisa abantu abanama-disabilities or something but then I after watching a couple of videos on social media lami ngananzelela ukuthi no but I shouldn't wait ukuthi ngiqale ngibe le mali
okwakhathesi abantu esele baphathisile bangaphi ngabantu abaphila impilo bani njalo likhathise abantu abanengi okunganani
we have been helping abantu abasetown like in the CBD yebo ngani ikhadi esikwazi ukuba reach out so yebo abantu so normally tina we serve a day we serve 20 to 30 plates Then we walk around sibadinga. We walk around sibadinga because most of abantu esimancedisayo ngabantu abagulayo, like people who are mentally challenged. Yibo esifokasa ngabo. Fine we understand ukuthi abanye abahlala ezitridini, abanye bakhona bayakwanisa ukuchela because they are able ukukhuluma and make conversation ngabantu. But abantu aba mentally disturbed sometimes could difficult kibo because abanye bakhona abakwanisi ukuyenza ama conversations ngabantu ukuthi bekwanisa ukuchela.
And the other thing is that life is becoming more difficult day by day. For abantu abadala abahlala estreetini labancane because the middle age at least bayakwanisa ukuhamba from first beze befika ku 15 ngale bayakwazi ukuboda amabhimu amanenge bebhewula bedinga ukudla bebhewula bedinga ukudla but mbona kulabanye abantu ukuthi sebekhulile amandla vela waseko ukuthi bekwazi ukuhamba umango beboda bedinga ukudla they are now old So uyakwazi ukuvuka nje echeke amabhimu aseduze la khonapho engathola sokulomunye odlulileyo khonapho ukutsho ukuthi umuntu nalo uyabeselala ngendlala kumbe sitshona ngendlala so ngesifiso sami nxa ukuthi uNkulunkulu kade ezasivumela I really wish ukuthi sibe le kitchen lethu etown esizobe sipheka khona every single day at least if we can cook one meal a day Sibaseve wonke. Sibe lendawo e1 ukuthi labo bazojwayela ukuthi hayi singahamba laphiyana safika sithola ukudla.
Njengomunye wabasakhulayo, kuyini ongakukhuthaza kwabanye abasakhulayo sikhangela umsebenzi oqhubayo lowo?
Ukutsho ukuthi guys singameleli ukuthi ngizayenza lokhu xa sengile mali enenye. We can start doing it now. You can start doing it now. And ukuncedisana akufuni ukuthi uqale ube le mali eningi you can start now and train your brains to give and live with others mina I realize ukuthi you can start helping someone with a dollar and make a huge difference
not necessarily ukuthi inqaba umuntu ehlanya laphana, it doesn't have feelings, doesn't have friends. Bayacabanga abantu labantu. If there is something that I have noticed, those people, they have respect. They have respect. They have love as well. Bakhona abanye esibancedisayo, esibanika ukudla phansi labo egodini ngale. Those guys, nxa ungafika omunye wabo engekho, bayakutshela so ukuthi omunye wethu akakho, celani lisitshela iplate yakhe. And ongacabanga ukuthi bayayidla, hayi, abayidli. Umunye wakhona, of course, vele uthi khona yena, ah guys, mina ngidli, as long as lingamphanga iplate, omunye wami vele mina ngidli.
Bangabe befuna ukuthi baphathise labo babambane lawe basebenzele ndawenye lawe bengakuxhuma njani?
Thina siyawe sikobulawayo in town, yikuya siya sikhona, siyahlangana every Sunday ngo-1:30. Half one siyahlangana etown, sidistribute sihlangana e-track coach kuhlangana khona. Inumber esiyisebenzisayo is 0772 752 751. 0772 752 751. Ndikona ku WhatsApp, kuma call, kuma chat.
Loke ngumnumzana Chris Godfrey owaziwa ngegama lokuthi Chris G, ongomunye wabaphathisa abantu abahlala ezitaladini kobulawayo. Bexoxa lo Thabo Kangcube we Studio 7 kuhlelo oluphathelane labatsha. Kwezemidlalo namhlanje, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kwisigaba seCastle Lager Premier Soccer League.
Iqembu lelindezilize lanqoba ngemva kwesikhathi eside njalo linqobele iRentals College nge-2-1 namhla emini enkundleni eBarber Fields. Umsekeli kamqeqeshi weqembu lelindezilize uJoel Luphahla uthi ophethe isikhundla sikamqeqeshi uMadinda Ndlovu becele abadlali ukuba badlalele waye ngumdlali waphinde waba ngumqeqeshi waleli qembu uRaman Gumbo yena odlule emhlabeni ngolwesihlanu.
Siyajabula kakhulu ukuthi namhlanje abafana abahlangi basi-disappointed. Bekunelanga special kakhulu, special kakhulu kudile to coach with Raman Gumbo and Madini becele coach Madini ukuthi abafana bamdlale ngisho ukuthi sidlala at home phambi kwama-supporters wethu singale zigame le and we are happy ukuthi abafana labo barespondile sathola 3 points.
Iqembu le-Islanders likhuphuke lahlala endaweni yesine lile miklomelo ngama-52 ngemva kokunqoba elikwenze namhla. Eminye imidlalo edlalwe namhla kusigaba se-PSL iphele kanje. Iqembu le-Greenfield libe ngutshikilobhanqa 2-2 le Caps United yada 2 ukuthi FC Platinum 1 iwangi inqobe iBlack Rhinos nge-3-0 ukuthi iBulawayo Chiefs ichaye iTriangle nge-2 kanya. Kube sokusithi iqembu leDynamos lona linqobe leChicken Inn nge-2-1. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Senjalo owadlalela amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints eleBulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga uthi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakobulawayo njengalokho kwakusenzakala kudala. Intatheli izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ngokuthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akobulawayo ebisehlukanisa abantu uthole amalunga yomndeni engaphani umlomo ekanti labangani labo bengabhengisani.
Idebhi yakudala sokhokuthela nje ngadlala iyalenda so kumaphepha nxa yokuthi lethi maphepha yokuyeka ezokubhambisa iqebhu oregrowundi nanje lahle libekwazi soba sokuyilahlile. Kuningi okusenzakalayo kuthanele ngomatrosen imithini kwenziwani amabhawusi echayana asuntasa yikhole debhi bonayo idebhi yakatheza kuselamkeka uyabona amabhawu ebeqhawula ngamanye amabhawu intoyena nasasingayiva ongavunyelwa vele ukuthi nxa kwangani umangali sibonela nga e-erini ngangibona even ukuthi le dixanduli nxa ekuthaneli inutshoroma engapha nje wayengambingelele but the brothers emthethweni bona mntu apha vele zemsebenzini asikhulumisana.
Ulunga uqale edlalela iqembu labasakhulayo leZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka ka-2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi. Uthi kulokuthi abangangibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu bakhona ababesola ukuba yindaba.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba lapho ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Studio 7 kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.